sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazo muhle siyahlangana kwenza kusihlwa ngolwesine mhlaka 25 inkwenkwezi 2023 igama ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabe Zimbabwe National Water Authority izinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-Triple C bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamachumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abanengi bebengaqize qhakala ngalolu suku besithi akulalutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe eAfrika lawo engabambananga. Kubika uEzra Chisasbanda.
Umanyano we-OAU sileminyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho loncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokucina ukuthola inkululeko wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko ukuqinisa ubudlelwane balamazwe kwezokuthengiselana ukubambana kwabensundu ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlangana lazo kulelizwekazi lapho sobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosenyathi sakamizi sakoBulawayo yeneke uthi African Union iyazehlulekela
akula kubambana siyancindezelana njalo siyahlukumezana abanye kala abantwana egoli ngali bathi bayaxutshwa kunjani njani lena lo khanyele kuthiwa ngomafezi uthi kabaphenduka abanye ngababapromise ukuthi bayabafaka amathaya kambe kungabe kuyimpilo yonaleyo yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika sixotshana thina i-Afrika bani yonaleyo besiye-Britain khona la bantwana be-Afrika ngale futhi bafike bahlukuluzwe manje abantwana bayaphilela ngayo.
Umkhokheli yebandla lezaphu uMnumzana Sibongile Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle kodwa abantu be-Afrika abakhulekanga ngitshola kancane ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, thathwa ngamaChina, thathwa wo wonke umhlaba thina abaningazitezima ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. Umnumzana Gift Ostalis Ziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga-ke le-Afrika yonke jikelele kodwa silokunanzelela ukubana-ke into eqakathekileyo e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise-ke udaba lokubana-ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Mnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters, EFF, eZimbabwe uthi-ke imncele ayikhijwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuni Afrika engelabandlululo, sifuni Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
Umnumzana Mabutho Moyo lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Afrika liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Afrika isikhathi sokuthi ibe lelizwi entweni esiphathelane lempumelelo yayo singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Inkokheli zomdabu ziyalisola leli langa zithi alincedi lutho. Induna inqamene Gwanda uChief Matema ngomunye oqhothoza lolu suku.
Ongimbamba kubi ukuthi ucross out eSouth Africa uyathatha uyabuza ipassport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyabuza ipassport. Kunokhana ikukwenza iSouth Africa ingani iqamqamukile kakhulu.
Ingwethu ecubungula ezombusazwe omnumzana FDL Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa iAfrika isizenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Africa Day kayitsho lutho ebantwini base-Africa ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Africa, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Kobulawayela kwezinye indawo zelizwe bebembalwa abantu abananzele lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Inengi lithi ngeke linanze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zala mazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungela mbuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimane Studio 7, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala weWange Local Board. iZinwa ithi isikwelede lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe, i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akatheka this year mli January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Bathe sebesivalile amanzi, baqala ukukha emfuleni. Ayabengcolile ngoba kuyafela izinyamazana, ayanuka njalo.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokichi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi, esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowe cholera osibhahile ilizwe lonke.
But now uthi labana awasimathayo ngekhoyo, siyasebenzisa bona laba khona ngcolile. Siyalusinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angikhona vele akho ke ndingafika lani bethu khanye uthi sikunjani yaba le nhlonhlo. Esiphombo ukukha kuphela nje abantu abathupheka amanzi.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwecouncil yeWange Local Board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa bathutshani bokunjani obusavayo. This is what is happening. Abantu be-Phase 4 for us ngabantu aba-innocent. Into kumele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa ne-council.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalela amanzi. The council is korota 38 million. Kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa le-council yeWange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Abebandla le-CCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, e-Lupane, e-Mguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluzakwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda owebandla le-CCC uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ukuthi iZANU-PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile, but kulamapholisa lama-CIO la okuthiwa yifas ngabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphayana. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhlwa ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi, what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amaqhinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni, singabafakanga isandla ngoba into ehluphayo abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu bethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede, ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile, bathi ukufa ungasuko kufa ikuphi.
Ye baba mafasa, ngathi-ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasosha, sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasosha ahala mali, amapholisa ahala mali, ama-CIO ahala mali. Yikho amanye amasosha lamapholisa lamasosha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Okuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yikuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimisa ukukhuluma amanga bele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe. Bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle, imihlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo ama-hanglers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngemva kokhetho. Ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalungakhululekanga, kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa. Ngoba kathi esinxa ukhangela Gibbs, ngifuna ukukutshela abantu laba bayabhizi bayabhodabhoda bayenza imihlangano bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile santando
kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawule kungela lutho nje umuntu aphonga ukuthi folohlo
angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sikuyini ukwedlula khona kwabakutholayo isikhathi senesabalaso ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitsho oloyedwa kanje kulokhu kukhala kwabo kuvela ngaphi kuyatshengisa ukuthi kulokhu kuganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga asithini thina sesilanda ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la mamanga odwa lawa abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabi bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoli bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Kwezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerika izolo ubenanza ukudlula komnyaka owodwa. Lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe seWhite House eWashington DC. Umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi elemelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo we-rock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo esele minyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo we-rock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abebandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokutshabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4000 kusiya phezulu. Ibandla le-CCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abezano PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga lezano PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo umnumzana Tim Moringai webandla le-CCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-measures esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity measures asetshenziswa yizano akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So akathesi sesibona iZimbabwean bond isiwa like what is going on kathesi intengo sezihamba phezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezano PF kazisebenzi.
Mina ngakusho ukuthi when it comes to into yemkhulumo sengikufuna ukuthi abantu babonisane babambisane bahlale phansi endawonye bahambe bebambisele indlela. But what we've realized in the past year is that people are not looking in the same direction. Maybe the OCCR, maybe the OCCR, yet we are trying to do the mission. So that is the mission that is the same for us in Zimbabwe. We are always in a political mood. It's the good to achieve the mood after election to get into the new OCCR. So I think we've got a class of
uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa ijuti kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Hayi, inkesiphayo kuzinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka i-bandage ezilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First, sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke ayakuphi and athengiswa njani and how much in quantity and kubuya malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge-tourism, kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani and then sihambe ku-gold mafia layo yasesichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla leZANU-P F.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho, uyamuza ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu eyihlupha e-gold mafia.
One thing with my brother is most political because the government is the people. And if you say ZANU-PF is corrupt, ZANU-PF is not a vehicle for corruption. Because a lot of individuals who think they can't partake in corruption. Let's talk about the local authorities that run our towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. We cannot talk about the gold mafia when it comes to economic examples. Because the world is being run by our mafia. We can talk about the Sinaloa cartel in Mexico running the economy in North America. It's worth $1.2 billion. And we're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election at ZANU-PF, we moved away from politics and focused on mission development. Yet when they are still stuck on the political front. So Tina Solidus can be seen one nation with one goal striving to build the nation.
Nanso Moringai, uyamuza uMasikati uthi inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be-CCC. Umzwile khuluma ngamakhansili eliwakhokhelayo.
Into eqakathekileyo kumele sibekwazi ukuthi how i-administration of our city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezibheywayo ngama-taxpayers is a government run by ZANU-PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board ukuthi bafake izimali eziyabe zivela vele kuzinawa, water rates, ama-taxes abhadalwayo. They come through the Ministry of Local Government. Yona ehedwa nguMinister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU-PF. So yena ngokwakhe singathi ngu-godfather odistributa izimali zona lezi ezihamba kuma-council.
Mnumzana Masikati, nxa sikhangela isimo somnotho sibi kakhulu, abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
I would simply say the economic situation is bad, yes, but the Zimbabweans are not suffering compared to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Maskati ngoebandla leZANU PF ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai oebandla leTRIPC eMelika.
The Voice of America.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo waqhamuka isandla esemsebenzini uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqhatshi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqhumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhata isandla, ngangiklina, ngumuntu wayeklina kusebenza ukuklina imitshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona seyiqambukile njani, bona singasela sandla. So into yangikhona khonapo ngithethe ngiqambukile umchayina wabe ngikhathe sithi mbe ngumsecurity. Ngithe ngiqeda ukuthi mbe ngumsecurity wabe siqhayisa ukuthi mbe ngitshontshela emsebenzini ngivulula amathayimu ota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu olungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi le sandla esaqhumekayo lokhe kuze kube lalamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba bengafuni ukumbhadala, ngicela ukuthi mbone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina, udokotela omkhulu nguye esibhedlela, wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingalo kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umchayina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha amambodlela, so into ukuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizukule esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa, ngizama ukumelela umuntu nxa inata ilahle imbodlela ndobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrapping, into engiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikaMoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Hayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abemncindezela ngendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo.
Labo eZimbabwe abahlala eHabron abafana lo mnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa uMoyo ngodaba lwakhe.
Ngase ngingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi mfowethu, nxa kwekuthi wena njoba kukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngikuhambise ekhaya, ngimithe wonke ama-cost wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ubengakadeli, ubeseselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula libizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyika udaba lwakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha lubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-workers compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe nguchikilo panqa 0-0 lele Dynamo semdlalweni we-Premier Soccer League, kwathi iwange yatshaya i-Herentals nge-2-1. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.